Ngalezi nsuku ngokungathembano sokukhona lalokho esesikubona kathesi ukuthi abantu abasenakho ukuzibamba. Ye, kungaba into enhle kakhulu ukuthi kube lo mthetho lo, njalo nje futhi uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadala, kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende abe nguye obhadala lokho ukuthi wonke umuntu oyabe beletha adlule lapho ku-DNA test. Lokhu ngikutsho ngoba sokukunenge isikhathi sesisinenge abantu begcina abantwana abangasibo babo, kodwa omama bekwazi ukuthi bayisuye walapha ekhaya. Pho-ke hhayi, nami ngomunye osekelayo kakhulu ukuthi ngabe kuba lo mthetho oqinileyo sibili, njalo uhulumende afake indaba ye-DNA test leyi ibe into e-free ukuze wonke umama, wonke umntwana lo baba batestwe ukuze wazakale ukuthi umntwana lo ngowalapha ekhaya.
Kodwa-ke nxa sikhangele lokhu okwenzakalayo, nxa sibona uhlelo oluphumayo kumabonakude okwakathesi olutshengisa khonokho okwe-DNA, kukhanya osisi abaningi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kanti kungayisuye. Ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu batholakala besenze njalo, kungakubangelwa yini lokhu?
Ye, nami ngomunye olukhangela lolu hlelo, ye, khona kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu abasathembakalanga babagande. Yikho sithi nangabe uhulumende uyabeka ukuze i-DNA leyi ibe into e-free, kwenzela ukuthi kungabi khona wonke kukuhluphana konke lokho. Ukuhluphana kube khona ekuqaliseni, kodwa nxa sehlezi lo mngakho selizihlalele kuhle selisazi ukuthi hayi lokhu, hayi laba abantwana ngabantwa bethu, laba abantwana hayi ayisibo bethu. Kuhle lakho kakhulu, ngoba nxa uzumthethe lo mama uwazi umntwana lo wasuke wakho. Ubonani mina kungcono kulokuthi uthi ngowakho yena engasuke wakho, bekanti sokulaphayana ube sokuzovela ukuthi kasuke wakho. So-ke yinto embi kakhulu leyo, yinto engalunganga kakhulu leyo, because ithi ngabe uhulumende uyafaka umthetho, angafaka umthetho i-DNA ibe yinto e-free, inokungatshajwa muntu, kodwa kube indlela yokuthi bonke abantu abafisa ukuthi abantu babo bayethestwa, kumbe abafazi babo bayethestwa, omkabo labo madoda bayethestwa, kuthestwe nje free, kungabhadaliswa.